Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 20 Mpandula 2021 ngu Chris Gange. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lobuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi.
DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala ikuma bona kude kumbizwakale emsakazweni.
Obe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolie D Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe ukuhlangana lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe.
Aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponswa nguhulumende.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amachumi amahlanu 58 asebethelelwe igciwane le-coronavirus ezikolo zezigaba ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise umntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Ngesikhathi esedluleyo bekubiza imali eningi kakhulu kuyiwa phandle kwelizwe ukuhlola ukuthi uyise umntwana ngubani kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe science. Kodwa lezi nsuku sokwenziwa kungelambadalo ingqe umuntu engavuma ukuphuma kunhlelo zikamabona kude kumbe emsakazweni. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi bahambisane kunhlelo lezi. Esikhathini esiningi kubonakale ukuthi umama wafohla uthango. Siqoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa angicabangi ukuthi kubi kangako ukuthi kwenziwe ama DNA test. Into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala ikuma bona kude kumbizwakale emsakazweni. Siyavuma mpela ukuthi alungile ama DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso. Kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma social media sikubona kumabona kude sikubona emsakazweni sikuzwe emsakazweni sekubonakala abantu benikezwa imphumela yama DNA yabo yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private sokuzaziwa ngumuntu wonke into okumele ukuthi ngani phakathi kwabantu ababili labo abayiba badinga leyo mphumela ye-DNA.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abaningi kangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye oba?
Ngingayehlukanisa mhlambe ibe kabili. Kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame. Singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi, eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili. Ma eselamajaha amabili, elamajaha amabili kanjalo kumba amathathu. Ma esezithwele kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani. Uthola ukuthi umuntu usebheka ukuthi hayi phakathi kwalabo abantu kade ngilabo akasabheka ukuthi onguye ngempela kungaba nguphi. Usekhangela nje ukuthi phakathi kwabantu laba kade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi, ongaba ngubaba wengane ongcono. Sokukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha ngaya khona okulamadlela aluhlaza kungaphi. Lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakale kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe. Kulusizi nje ngoba lama DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele okunye singakubiza ngobuchapha obenziwa ngabanye omama loba nje inani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu. Singakubiza mpela sithi njengabo mama ibuchapha obenziwa ngabantu abangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenziwa lama DNA. Bese kusiba futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshini emshadweni. Hayi lapho ke futhi ngobunye ubuthapha obukhulu kakhulu osiyabe sibuthi bona busenzwa ngabantu abangomama. Ngabe kuyibuthapha impela, asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani. Kodwa nxa ungumuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani, okukakathekileyo ukuthi kungangcono uphume usuke kulowo mshado uhambe ubuyele ngakini ubususiya zala mhlawumbe abanye abantwana kunokuthi uzalela abantwana lapha emshadweni abangasuka lapha ekhaya. Ibuchapha lokho. Kodwa ke msakazi, siphinde sinanzelele ukuthi singake sithi lento sithi into siyenzeka manje ngoba siyibona sokusenziwa lawa malibo fuzo kwabantu bedinga imphumela yama DNA. Into ebivele ikhona nakudala. Khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube lesaga esithi ezalelwe sibayeni ngeyakho. Okwakudala bekumbani njathwa nje kungavezwa njalo lama DNA lawa ayengekho. Sithola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simthele ukuthi umuntu useze emdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuwe walapha ekhaya. Kodwa kuthe ezalwa kungasi ukuthi bekungazakali, bekusazakala impela ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa kusuke walapha ekhaya. Kodwa ngoba abadala bayele indlela yabo yokufihla izinto bese besithi hayi ezalelwe esibayeni ngeyakho, lo babe ngabe sazihlupha belifihlwa ihlazo elinjalo. Kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA.
Unkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane. Ubengumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolidi Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe umhlangano lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yonale iviki. UMatongo oloyise owadabuka eZimbabwe wakhethwa ukuba ngumeya ngenyanga edluleyo eselama umnumzana Geoff Makhobo wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga kaNtulikazi. Ezinye izizalwane zakele South Africa bezingamfuni uMatongo ngoba zisithi likwerekwere, igama elisetshenziswa ukuthuka abokuza. Lanxa uMatongo wayezalelwe eSoweto njalo unina engoweSouth Africa. UMatongo ubhubhe engozini yemota evela akhankasela ibandla lakhe ele-ANC. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo, intatheli zindaba yeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imota kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engqikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo dabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena uthi badabungile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akadebize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJosepha wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Asiqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Ngeviki edluleyo, kulamabandla amabili asungulwe eHarare azisa ukuthi azangena kukhetho
osekukhomba ukuba kuza kuba isiminye eminye ebhokisini lokuvota njengalokhu okwenzakala kukhetho olusanda kwedlula lapho okwabala bedlula amachumi amabili abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. Kambe kungakubangelwa yini ukuphithizela lokhu? Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Liyabe libona linamabandla evuka mihla ngemihla, lamuhla sokudlalela ibandla, kusasa sokudlalelana ibandla. Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende. Ngoba uhulumende kafuna ukuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso kube nguye yedwa, kube libandla elibusayo elibe lodwa jikelele lisiya kuma ekhethweni, amanye amabandla wonke eboycottile ukuthi angene ekhethweni. Kungakho ke uhulumende ulakho ukuthi abumba ama political party abe maningi ukwenza ukuthi nxa amabandla ayiwona amqoka engala ukungena ekhethweni, kuzathiwa akhona amanye amabandla participateayo angenayo kulolo khetho. So ke uhulumende ke le ibandla liyabe liwinile iZANU PF selithola ke ilegitimacy.
Khona ukuba lamabandla amaningi ngesikhathi sokhetho akwenzi na ukuthi ibandla elihaba linqobile linganqobi ngamavoti amaningi okwenza ukunqoba kwakhona kungabi intando kaZulu?
Ngiyakuzwa Vuka Gandhi, njengoba nje senge ngatsho ngaphambilini uzakhumbula ukuthi kulesikhathi ukuthi iMDCT leMDC lubana ukuthiwa kakuzange kube lobulema obaba khona khonokho ukuthi iMDCT leMDC ziyeqhudelana ku-constituency eyodwa lezano ikhona khonapho. Ukhumbula ukuthi kulubana kuthiwa kuzange kube njalo, uSithembiso Nyoni kumele ukuthi nga kuthiwa vele kazange abe khona le parliament. Baningi ama constituency ngibona ngani sathi siwabala ngaloluya suku abedlula ichumi lantathu ama constituency okuthi lubana kuthiwa iMDC leMDCT zavota zindawonye zaziyabe zinqobile. Ukhumbula ukuthi ukhetho lokuqala esilwenze ngeconstitution yonale entsha iMDC yayithole nqangaphambazi yayithole 99 ama MPs out of 210. Kulesikhathi ukuthi ngasona siyasikhathi ngabe kuthiwa iMDC leMDCT zavota ndawonye bezithola amalunga aweparlamente abesedlula i-120. So ukuthi amabandla aphikisayo ayengena ekhethweni ebe mathathu ebe mane ebe mahlanu iconstituency eyodwa besiyaphikisana lezigebengu ezinjengeZANU PF yikho kungaqondanga.
Bakhona abanye abathi ukusungula ibandla sokufana lokwenza nje imali ngabo fejafeja, ngoba ugcina umuntu lanqa unqotshiwe kukhetho ungeniswe kuPollard ube sophiwa imoda lokunyokunjalo.
Uqinisile sibili Mvoka Gandhi ukuthi okuyinyamazana lokho okuthiwa iPollard kumele ukuthi abantu bekubhidlize, kumele kubhidlizwe okuyinyamazana lokho okuthiwa iPollard lokho. Ngoba yikho lapha uhulumende aganga khona, yikho lapha uhulumende ahugela khona abantu ukuthi be uzibani lozibani bathwele ama briefcase, ama political parties abakuma briefcase libazwele state house sebengene kuPollard.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 199 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi iningi lababanjwe igciwane leli eMashonaland East abangamachumi amathathu lantathu 33, Midlands ithoba minwe mbili 8, Maswingo ichumi lasikhombisa 17. Lo yedwa wenkabazwe ngabathole leli gciwane ngemva kokuba liqhamuke ezikolo.
namhlanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ama-trucks sebencome ukuqheliswa komngcele weBed Bridge abathi kuza kwenza bangene kumbe ukuphuma elizweni ngesiphangiphangi. Iphephandaba lobulembu leNews Hawks lithi imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa iyaqhubeka ngamanga ukuthi uMnangagwa wake wagwetshelwa ukulengiswa lanxa sokulobufakazi bokuthi lokhu akusilo qiniso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabonani uStudio 7, abasakazi mbuliseni abalandeli beStudio 7. Hayi, lapho siyazizwa indaba zasekhaya leziyazi. Aluba kuyenzeka mpela kukhuthazeke ukuthi thina esingapha ngaphandle kudiaspora sibe nelungelo lokuthi sivote silapho esikhona. Into engasijabulisa kakhulu leyo ngoba siyafisa impela ukuvota nathi. Ngoba noma singathi siyaya ekhaya ngeke sihambe ngobuningi bethu. Kokuhamba abanye besana. Leso sidlekanyana esisalayo naso sithole ilungelo lokuvota la. Yazi ngiyazithumela impela imeseji zami azifunda ngazisezingani. Bengicela impela abantu beStudio 7 beke bewudlulisele phambili lo mlayezo wami lona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Hhayi, ngiphinde futhi ngikhulume ngaloku kokuhlukanisana ngokwemihlobo. Into engasebenziyo ke leyo. Angithandi ke mina ukuthi ngibethe igama or ngiphathe igama lephathi. Kodwa ke ngizokhuluma nje ngendaba yokucwasa. Ukucwasa kulunganga ngoba iZimbabwe injiyane ngethu sonke thina sizalwele lapha. Kumele sibambane sikhiphe lokho okusihluphayo. Okusihluphayo ngikhuluma ngabasibusayo ngoba vela kufihlwa lokho sebebuse almost 40 years. Sesizala abantwana sebeze bekhulile nabo bazala abantwana bakazi bayithola inkululeko. So akumelanga ukuthi sikhombane ngemini sitilwana ngomshona impumalanga. Mina ngithandike le ukuthi uzokuthi umuntu wempumalanga umuntu wakuphika uphi indebele ayikhona. Angeke sikwazi ukuthi sinqobe isitha masenza kanjalo. Kumele siyenzeni sihambe ngemandate yezaphu. Yabona izaphu ayikhethi mhlobo. Izaphu ithi sonke singabantwana benhlabathi. Ithi sonke singabantwana benhlabathi. Asibeni njalo ende sizonqoba. Kodwa ke singahlukana phakathi angeke senze lutho. Ngibonge kuleyo ndawo, ngibonge hayi. Ngithemba incwadi yami le izophumelela.
MaStudio 7, ma-journalist akithi, labalandeli abalaleli iStudio 7, thokoza umuhle. Lo lubingelelayo uMordecai Ndlovu, obuyetshela nyembekhesi. Yeah. So isicelo sami ngisokuthi akuthi i-government ekhona kaMnangagwa yenze kumbe isizwele kumbe izwele abantwana bakomthwakazi kumbe into abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe bakudiaspora ukuthi bephiwe ilungelo lokuvota ngoba lathi silelungelo singabantwana beZimbabwe kumbe bekwabakomthwakazi ukuthi sikwanise ukuthi sivote siyenze lathi esikubona ezinhlizweni zethu ukuthi kungasiniki kusasa. Le government ayenze kwenzeke ukuthi siphiwe imvumo yokuvota phandle kwamazwe njengokuba amanye amazwe vele kwenza lokho. Ngithi mthwakazi omuhle, asimlandeleni umfo kamoyo, asimlandeleni umqondisi phambili nge-MRP.
Sanibonani lonke bantu abahle, bantu abathandekayo labasakazi. Mina ngumankomazana weCholocho. Hayi bazalwane, mina ngilesimanga lapha ukuthi kanti uChamisa bamgxeka ngokuthi wenzeni ngoba phela izano yiyo esileminyaka efika ama-40 ibusa eyadamage izinto. Umqondisi lo Chamisa abakabusi manje baplenywa ngaliphi? Yekelani abantu benze abakufisayo singaxhokolani asikhulumeni kahle lo ozathola umbuso uzawuthola ongawutholanga laye kawutholanga mina angiboni ukuthi uChamisa singamgxika sithi uyenzeni ngoba asikakuboni ukubusa kwakhe njalo ngumuntu laye osafusa ukuthi aphathe abantu ngendlela layo oyibona isenzakala kuzano njengoba nje laye umqondisi ebona okwenzakala kuzano
livuka njani balale bestudio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu wemalunku elubane eSt Paul ngisithi ngivusa umama uNhlanhla khona phana emalunku konxube komatyivovo ngibingelele lo nkomo RJ lomdala osathulana uNdevula ngithi liyaphila yini badala bami ngithi langa kuphela ngapha eBotswana hayi liyachisa kakhulu ngapha eZimbabwe kunjani izulu seliyakuna badala lilungiselele ukulima phela lingayekeli ukulima ngisithi ngiyabonga
Bo Studio 7 ziyalivukisa abantu bakithi linjani lonke abantu abalaleli laba kanye labasakazi be-Studio 7 hawu thina khonoko siyaphila laba ngithanda ukuthi ke ngixoxe ngento encane nxa sikhuluma nge-Afghanistan I-Afghanistan siyakwazi ukuthi lilizwe esingake sithi ukuthi elalisetshenzwa kumbe lithunjwe singathi elalithunjwe yi-America right nxa i-America yayitraine abantu e-Afghanistan yabenza amasotsha abangafika bo-300,000 yaya ile army but i-army leyo ngicela ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu be-Afghanistan abaningi okwedlulisayo abayifuni e-America so nxa ungahlaleli izweni bengakufuni ungazibula amandla anganani uyabufana lo muntu oluzayo ngoba akulalutho oyabulwenza nxa uletha ukudla bayadla nxa uletha lokhu bayathatha kodwa wena ngokwakho kabakufuni yikho kwayenza ukuthi singake sithi amasotsha lawana atrenwa e-America ayihlulwa ngama-Taliban ngitsho i-Taliban nxa laba i-America yayiphuma babethi vele kade lasihlupha liphonga ukuthi nika umsebenzi wokulwa labafowethu babe beyekela so uzaficanisa ukuthi impi ye-Afghanistan iphelile isiphelile i-Taliban yabusa ilizwe yayivele libusa lokhwana ukuthi babehlupha abantu kumbe babenjani ungabona nti behluphana kulo munye umuntu phakathi ongasuwo wakhona i-America ibiphakathi khona phana ifanana lokuthi ixeganisa abantu be-Afghanistan not ukuthi yaba yakhela ilizwe labo ganisa kuphela so kwakhathesi bakhululekile ngokuphuma kwayo
Studio 7 linjani lonke ngiyathaba uzamungena kumsakazelo namhlanje bengithanda ukuthi ngikhulume phezu kwezani izano madoda isidiniwe madolo enzima sibili izano kayilalutho from 1980 41 years today ile 41 years kunjalo abantwana abazelwe nge-41 years ababona ngalutho izano isibulele sinje nje siyakhala sikhala ngayo awulanto abasenzelayo noma ugwali bonke laba nampa lakomonzo lasebejwene izano PF awulanto abayenzayo nangu umisayirambo sojwene ilokuzenza izano nangu Sweden. Hayi, lokhu asikufuni. Chamisa, get forward, my friend. Sukuma mtakamama, sume sekukhanyele. Iphathi ngazitshintshe ibizo. Ibizo ngelomgodi oyibizwe ngani. Siyalamukela. We need change in Zimbabwe. Asifuni olunye lutho futhi. We need a change. Not a change that engasoze isinike lutho. Sifuna i-change yokuthi khona abantu abethu bazakudla basuthe. Thina sesigugile asela lutho. Sicela lisikhokhele. Njengalobu ukudla bezane obukhona sibufuni. Mina ngakwakahambe.
Salibonani. Basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngugift isondo kufoka Ndlovu lapha ne-Plumtree bengithanda ukuthi ngike mbuze imbuzo yembala kulezi zinduna ezivumayo ukuthi ziyalungisa udaba lwe-ground owokuqala umbuzo yikuthi kanti izanu ibulala abantu bakithi emathebeleland izinduna kungabe zayaziswa ukuthi hayi sizanu sizaqala siqobe abantu aba-over 40,000 abamathebeleland uma zayaziswa hayi azilungise number 2 izinduna mina ngiyazi kuthiwa ngama-traditional leaders umsebenzi wabo kulungisa izinto ezibhekane lamasiko or ngithi tradition ingabe iGugurawundi kwakungeyinye kwakungilisiko lezano yini ababelenza makulokuthi ayikho ground ukubulala abantu bakithi kwakulisiko ayizinduna zilungise ngoba mina indlela engazingakhona iku ground it was a genocide so i genocide ayilungiswa ngama traditional leaders i genocide ilungiswa thimba elibuya ku United Nations elizabe yaliphenye ukuthi leyo genocide ngobani ababe behind yona oro ngobani ababe yenze lobo bugebengu then labo bantu bebesebethatha bebotshwe ikhona ikhoti laphana okuthiwa international criminal court esehake bebavalelwa khona ngoba izigila mkhuba hayi izinduna bese ndlula laphana bese ngisiza kubafowethu abakuthi diaspora ngiyabazwa bahlala becomplaina ngezano kodwa hayi bafowethu ukucomplaina singavoti angeke kusize ngalutho sicela lama opposition ezame kulungiswa ama electoral reforms laphana okwenzela ukuthi abafowethu bonke abakuthi diaspora this coming election bezame beregister sivoteni akusizi ukuthi hlala ucomplaina ngezano ungakazi uvote sibese sibongela lo baba laphana usibangilizwe inkomo hayi siyambona uyasebenza ku ground kayibambe kanjalo ama ovethi wonke avotele izano akabuyele kuzaphu nyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wabalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika wenziwe edolobheni leWashington DC ngomgqibelo kwatshengisela abantu besekela labo ababotshwa ngezibandlela baze bavukele uhulumende bangena ngamandla esigodlweni se-The House besithi ukhetho lwalungaqutshwanga ngemfanelo. Kodwa inani labo belingayisilo ebelicathangelwa ukuthi lizaba khona ngoba bebebalutshwana kakhulu laba bantu. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Lokhu kusitshengisa ukuthi i-support eyodaba luka Trump olwe big lie yokuthi wawina ama-election ka-2020 wadliwa ngoba warikwa kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeqala ukubona ukuthi ngamanga lento ekhulunywa ngu-Trump njalo kutshengisa ukuthi abasazimiselanga kakhulu kangako ukuthi babe bebhizi bepusha i-agenda ka-Trump ngokutshengisela kuyadanisa kuyo u-Trump kodwa thina sibona kuyinto enhle ngoba neni thina sifuna ukubona ilizwe liqhubekela phambili li united lokho esikubonayo ukudivide abantu okwenziwa ngu-Trump after edliwe ngama election ngu-Joe Biden it's very un-American ngoba i-America ilizwe le democracy lapho okuhlonishwa khona umthetho and lokho besikubona okusenziwa ngabalandeli baka-Trump kuyayangisa kakhulu so I'm sure kuthokozisa abantu abaningi ukuthi ukutshengisela kwabo kwangomgqibelo kube yiflop.
Ubona njani amandla alokhu elo mnumzana Trump?
Trump yes ulokhe lamandla amaningi kakhulu kuma-Republican ngoba masikhangela ukhetho luka-2020 wathola amavoti amaningi kakhulu ayedlula lawo awatholwa ngo-2016 so kutshengisela ukuthi ibase yakhe kuma-Republicans ilokhe inkulu is still wider and the very fact yokuthi umthetho uyamvumela ukuthi akhankase futhi ngo-2024 ngoba ule mvumo yokuthi abuse for 2 terms as a 4 years each so abanye lokhu ebelethemba kuma-Republican lokuthi uzophenduka uTrump njalo bazomsupporta kodwa abananzelelayo bayabona ukuthi uTrump 1 waluza iWhite House 2 waluza imajority kuCongress 3 waluza imajority kuSenate so ngezinye indlela abanye babona ukuthi babona ngathi akusuye umuntu ongabafiki ongabenza ukuthi bawine again ipresidency noma iCongress ikuthi uTrump labantu bakhe vele balengqondo zona lezi zokuthi mawungaba support bazokuthuka kubo Twitter la kubo Facebook la kuphi la kuphi even lingabantu bebandla linye abalalo uzwelo lo nembeza ukuthi bakhulumisane labantu ngendlela indlela eyakhayo, it's either bona or the highway. So ma umuntu moderate ofuna ukuphila ngeqiniso njalo ogijimisa iagenda ethuthukisayo, kunzima ukuthi ulwisane labantu abafana lo Trump ngoba bazokudonsela edakeni la ugcina ngathi usufana lapho.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gandhi.